Kutwa uthebu yokwesithathu kwazobuya lo CEO oweMatopo Rural Council laye watsho wathi lapha akuvumi ukuthi azogebha igolide ngoba indawo le iqamele iMatopo National Park okulezinyamazana njalo indawo le iqambayo iduze le Whitewater Primary kulemizi yabantu kulemfula khonapha abanatha khona bekungavumi ukuthi azogebha khonapho. Kodwa umama lo kuthiwa uvuke ebuyile lezisebenzi zakhe ukuthi zizogebha. Umama lo wagebha okwamalanga. Abantu basebekhulumisana ukuthi no umama lo asizanga samvumela ukuthi azela akumelanga vele agebhe. Izakhamuzi zaseziqoqana zavuke ekuseni zabacela ukuthi hayi salitshela ukuthi la akwenzi ukuthi ligebhe kathe siliyagebha izikolo okuthiwa ziyavulwa. Abantwana abancane abafunda eprimary bazawela emagodini. Izifiyo zethu ziyawela emagodini. Kodwa umama lo kazange funa ukulalela. Abantu basebethatha ke amafosholo wabo bavuka besiyagqibela amagodi. Akula muntu abamthintayo. Bagqibela nje amagodi. Betshengisela ukuthi hayi abafisi ukuthi abantu bagebhela base bacela ke ukuthi hayi suka nini lihambe. Umama lwana wasehamba-ke esiyabiza le abayithi i-riot police ama-black boots. Abantu labana bathe befika amapholisa asazange edinga ukubuza ukuthi kumbe kwenzakalele ngaphi kumbeni kwathini. Baqala kuphela ukutshaya abantu kakhulu. Into eyisimanga yokuthi amapholisa asayanga lapho kugejwa khona ahle aqonde ezitolo lemzini eduzane kwezitolo etshaya kuphela abantu. Silabantu abalimalayo abanjengosiduduzile Ndlovu abamshaya isandla sivuvukile ukuthi sibe kwazi ukuthi uqamukile kumbeni unjani. Lo Sipho Ndlovu umama wagijinyiswayo waze wawela emagodini. Umama lo uzithwele khanya walimala obesebleeder la esimhambisile izolo esibhedlela eMatopo.
Ekutshayweni lapho ngamapholisa abantu bakhona yini abalimalayo njalo ungasitshela ukuthi udaba lolu liluhambise ngapi sikhuluma nje?
Yes, indaba le sihambe sayireporta eMatopo's police station. Abantu laba first treatment yabo bayitholile futhi eMatopo's clinic. So asikwazi ukuthi abomthetho bazokwenza njani. Sithe sibatshela kodwa amapholisa ukuthi abantu laba kukhanya bathiye befake ipoison. Amapholisa athi hayi bona basebenzi njalo bafuna umuntu ozazoreporta ebatshele ukuthi kuthiye kufakwe ipoison. Bathe sebetshaya abantu. Ama-villagers agijima acatshe ezintabeni alale ezintabeni. Okokuthi khona kuthange balele khona izolo balele khona besabela izimpilo zabo abakwazi ukuthi amapholisa la azaphenduka kumbe kasaphenduki. Kunzima kakhulu ukuthi izakhamizi zithiye imizi yabo ziyehlala ezintabeni sunganumbe kuthiwa i-ground number 2. Abantu abasazwisisa abantu bahlalele kwesabeni okukhulu abantu beMatopo eChapo baludinga usizo.